Kambe mhlabe zulu ngubani ongaziyo ukuthi ukhetho luka 2018 kwaba lamabandla angu 24 ancintisayo abanye yibonaba oMDCT ababethungamelwa ngalesi sikhathi ngumama uDr. Makhube abazizuzela i-45,000 kuphela. Lathi abeMDC Alliance sangena uChamisa wasimela sazuza 2,2 million votes. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi iMDCT labangani bayo ahambisa umoya uTsvangirai ecourt besithi waphambanisa iconstitution ngokukhetha ubaba uMdzurilo baba uChamisa ukuba ngama vice president baze bacina kuthiwa hatshi uTsvangirai waphambanisa umthetho yikho kwaqala kwangena khona impetho. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi ukhuphe le-MDCT benza iCongress yabo? Kambe ngubani ongaziyo ukuthi MDC Alliance ethungamelwa ngubaba uChamisa laye yenza iCongress ngo-2017 yagcina ikhethe ubaba uChamisa? Konke lokhu yimbali efanisiyazi. Kanti-ke namhlanje uMonzora sengupresident nangu laye sekhethe upresident uvice president wesibili uMdzuru. Amandla lawo wathatha ngapi? Bona bahamba bathi ubaba uTsvangirai uphambanisile. Okuqakathekile nanko kunye uMonzora lokhuphe baxotshe ama-councillors ethu lama MP amaningi besithi namhlanje aliboni ukuthi abantu laba ngamaqili sebephinda bebuya sebesithi ibizo leli ngelabo. Sikuthi yakini lokho mahlabi zulu. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi kuLucia Mathibenga waye ku-coalition yokuthiwa Rainbow Coalition eyithungamelwa ngumama uDr. Mujuru eku-Rivalry Alliance. Namhlanje sebesithi MDC Alliance eyabomonzora silomama uLucia Mathibenga iPDP. Aliboni ukuthi bagebha amangcwaba bezama ukuthi bona babe lomkanjo. Into sokuthiwa namhlanje sokule MDC Alliance behamba begebha amangcwaba be-reconstitute iMDC Alliance isizathu yikuthi sebehugwe izimota zePollard. Thina ibizo ngiyasilabizo kodwa abantu bayamazi umuntu omela abantu ibrand uAdvocate Nelson Chamisa. Okobizo lokhu sizalitshela sizabuya kini ngesikhathi esifaneleyo. Bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha? Hatshi, abantu balandela umuntu oqotho, hatshi ibizo.